Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utano nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku-24 Ntulikazi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC lithi akumangalisi ukuqeqebuka kwamalunga ebandla le-MDCT esiya kubandla le-ZANU-PF.
Sakubona kudala 2-3 years ago ukuthi ibandla le-MDCT lidlelana le-ZANU.
Kodwa owayesikhulumeli sebandla le-MDCT umnumzana Witness Dube uthi okubangele ukuthi baye kubandla le-ZANU-PF inhlelo zaleli bandla ezilokuhlakanipha.
Angila nje ngisho inhloni, angila kuzisola, ngithabe kakhulu, ngizizwa ngilokuthula ekuthini ngisengingene ebandleni lokuthi nxa ngifaka amandla ami, nxa ngifaka imbono yami izancedisa ukuthi sakhe isizwe.
Abesigaba seMathebeleland bakhala ukuthi umthetho wePatriotic Act uzabe nqabela ukukhuluma ngodaba lweBukurahundi.
Patriotic Bill isitshela ukuthi singamjeri umnanga kodwa ungumbulali wabulala abantu bakithi. I-Patriotic Bill isitshela ukuthi singakhulumi ukuthi eBinga abantu belokho behamba more than 50 kilometers to access medical facility, to access educational facility.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Ibandla le-CCC lithi akumangalisi ukuqeqebuka kwamalunga ibandla le-MDCT esiya kubandla le-ZANU-PF ngoba bekuvele kulobufakazi balokhu. Kodwa umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Douglas Monzora uthi yena labanye bakhe abalokhu besebandleni leli abasoze baye kubandla le-ZANU-PF. UMonzora wethesa icala amalunga ebandla lakhe aseqeqebukile umlando wokufumbathiswa libandla le-ZANU-PF. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalila Mafasmanda utshele iStudio 7 ukuthi bavele bakubona ukuthi leli bandla lilobudlelwano le-ZANU-PF ngesikhathi baze basiwe emthethwandaba lapho abathathelwa impahla yonke ebalisa izakhiwo lezimota zaphiwa umnumzana Douglas Monzora lebandla lakhe.
Kona phana abaqala khona ukuye entolongweni enkantolo esiyakuthi ibandla le-MDC Alliance ngelabo. Selisakubona sibili ukuthi hhayi abakhulumi nge-constitutionalism, bazikhulumela ngokuthi bafuna ukubhidliza ibandla labantu kwenzela ukuthi izanu ibuse laphakade. Namhlanje asimangali ukubona uspokesperson we-MDCT Alliance ubaba Witness Dube sehlamuka esiya kuZANU-PF. Lokho kutshengisa mhlophe ukuthi yizinto ezivele bazifaka bazihlela kahle kancane kancane babe lokhu begabha behlambuka besiya kuZANU-PF. Iviki ephelileyo sizwe ukuthi ama-MP angitheni e-MDCT sejoyine izanu sathi sikubonile. Namhla sesibona isikhulumi sesizwe ubaba Witness Dube laye sihlambukile sisiya kuzano. Lokho kukhombisa ukuthi mahlalezulu ngitsho lo mongameli wayo i-MDCT ubaba uDouglas Monzora, labanye abe-National Executive ne-Standing Committee, labanye abazimeleyo singathi ngama-ordinary members, bonke bazahlamuka, bonke bayeguqama bayekhotha mathe e-ZANU-PF. UMonzora sakubona kudala ukuthi izenzo zakhe zazikhombisa ukuthi uyadiliza ama-opposition avele sine imbali yakhe lapho vela khona kachikwa kiwe namhlanje uma isikhulumi sakhe sesihlumukile saya ku ZANU-PF ukukhombisa mhlophe ukuthi iluhlelo lwe MDCT ngesikhathi ithi transition yokuthi kancane kancane ukuphela komnyaka lizabona iningi sikukhona ngale intshelo baba naye ubaba uMonzora upresident lizambona la esehlumukile sephiwa isikhundla ku ZANU-PF ikho-ke abantu abahlale bezimisele ukuthi ZANU iyafaka abanye abantu abade infrustration kwenzela ukuthi badilize ngaphakathi uyabelwe bangaphakathi sesibabonile bakhona abanye ekutriple seekers kodwa hayi siyabaqaba ngenxa yokuthi ukubona kanye ikona kabili yikho babelokhu bekhala besithi sifuna ama-structure enu sifuna ama-structure enu ibe befuna khonaukuthi bangene njengempehlane baqalise ukudiliza imigoqo bengaphakathi hayi ukubona kanye ikona kabili asihlaleni sikhangele sivula amehlo sivula indlebe lengqondo ngoba konke lokhu bayakuzama ngitsho lamanje kusisisisi siyabona abakubhalayo kukhanya ngani ngabantu besisisisi bona bezinhloli zikamonzora lezanu-PF hayi kodwa kungapheli kuyahlola kuyaphela konke lokhu abakwenzayo qiniso ngomhlaka-23 August lizaphuma kahle ngoba vele singabanqobi siyabonga
Lathi siyabonga uMnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo njengoba i-Studio 7 ingasekela ihlangothi siphinde saxoxa loMnumzana Witness Dube yena othi kuningi okwabangela ukuthi aye kubandla le-ZANU-PF uthi wabona ukuthi leli bandla seliguqukile aliselabudlwangudlwangu njalo lilenhlelo ezinhle ezijonge ukuthuthukisa impilo kaZulu
nxa ungumuntu usendimeni kumbe sithu sempini uyabuhlola isitha sakho ukuthi singumuntu onjani sikuhlasela ngaziphi izikhali siyisima kanjani ubuthakathaka baso yikuyini lapho esiqine khona kungapi ukwenzela ukuthi kwanise ukusinqoba kodwa ekuhloleni kwami iZANU-PF ngisizofika namuhla ngikubonile sobala ukuthi kusukela ngesikhathi singena ku Government of National Unity iZANU-PF yathatha isikhathi sayo ukuthi ifunde ukuthi i-opposition isebenza njani engicabanga ukuthi mhlawumbe into eyayenzakala abantu babo sebengama security ama-minister ethu sebehamba lapha emaralini sebesenzani so iZANU-PF ngokubona kwami okwamanje kumabandla wonke awezepolitiki eZimbabwe yiyo elohlelo olusobala olokuthi ilizwe linga phi njalo kumele liye ngapi okunjengokuthi yilo lodi bandla elilohlelo oluvela ebantwini ama policies isihambile thina sivela ku MDC kona ngale rallyini akuzange kube lomsindo akuzange sethuselwe asizange nje sizizwe ngathi silahlekile kodwa ngeke namhlanje nginje ngiyelugcoba i rallyini ye CCC ngingabulawa ngakafiki lokufika owe CCC ngeke ayelugcoba ku MDC angabulawa lokufika engakafiki lokufika so ubusubona ukuthi inhlambu zonke lezane sasize saba kuzani izano siyazilahla ama bachela wana yalahla i-opposition yadobha yikho esikwenza akusela okuthiwa yi-tolerance ukuyamukelana ukuthi abantu bachiyene imbono kunjenje namhlanje wonke umuntu ukhuluma ngokuthi indaba ngingahambanga ku-CCC ngabe ngithe ngiphuma kuzanu ngaya ku-CCC kanti ukhetho lomuntu eZimbabwe lulukhetho olukhululekileyo owesithathu izanu nxa kuyikuthi seyatshintsha njalo sizitshintshile isifuna ukuthi ibe libandlela lethi nguquko njalo inkululeko njalo elikwazi ukuthi kulule kutshona emuntwini kutsho khona ukuthi isifuna ngempela and kuyabonakala impawu zakho ziyabonakala ukuthi isifuna ukuthi tshintshe ilizwe libe lilizwe elihle ebantwini balo ekunjengokukhona ke sikubona kwabanye abazwe abantu abakulande kupho South Africa kubobani ba and ungakhangela esikhathini esiningi abantu beZimbabwe bahlonyisiwe ukuthi bazisebenze ungakhangela khona ukuba kuthola bezisebenza iningi lakhona belingeke likuthola ngabe belisebenza ema-industry amakhiwa so ama-industry yebo kumele avulwe uhulumeni usebenza ngakho konke khona ukuthi akwenze kodwa uyabona ukuthi kukhona izanu PF esikuvulile nxa isithi open for business okwenza ukuthi abantu bakithi bakwanise ukuthi bazisebenzele so angila nje ngitsho inhloni angila kuzisola ngithabe kakhulu ngizizwa ngilokuthula ekuthini ngisengingene ebandleni lokuthi nxa ngifaka amandla ami nxa ngifaka imbono yami izancedisa ukuthi sakhe isizwe angikho ebandleni elisebenzisa abantu nje ukuthi bavote bese usithi nxa sokuvotiwe nxa sokumele abantu omansipala basebenze sebeqalisa ukuthi asikwanisa ukusebenza i-government ngwezano nxa umuntu engu-MP sokumele asebenze kasabonakali 5 years ziyephela bakubonile abantu khonoko kakhulu ngama-representatives ethu ku-opposition ukuthi yena kulungele kwelakhe icele abe la mavoti abantu bayebuya le mali ye-political funding bazidlele bona lezimuli zabo.
Alo ke ngumnumzana Witness Dube oyisikhulumeli sebandla le-MDCT esekuzana PF okwamanje ubekhuluma icingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje imikhankaso yokhetho isikuzinga eliphezulu kumabandla wonke. Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uqhubekele phambili izolo ekhankasela ukhetho oluzayo. Ubesesigabeni sesibomvu emzingwane esabelweni seMathebeleland kulandela imhlangano ayenze loZulu ebulilima ngolwesihlanu. Intatheli zindaba eStudio 7 uEzra Chisa Sibanda ubekhonale wasethulela udaba olulandelayo.
Uthamisa utshele abalandeli bemandlaleni ukuthi bavotele inguquko. Ubatshele ukuthi ibandla le-TCC lizanqoba kukhetho oluzayo.
Ifuna ukuthi hayi emzingwane, we want change konapho emzingwane. We want to support i-TCC. Umazi ukuthi i-TCC is the part of the future, is the next government in this country. Across the country ilizwe lonke wagcwalisa ukuthi hayi ujaya wagcwalisa ilizwe lonke.
Ekhuluma ngentuthuko ezabelweni uChamisa utshele uZulu obethe gwaqa esibomvu ukuthi uhulumende wakhe uzanika izabelo amandla. Utshele inkulungwane lenkulungwane zabantu ukuthi iZANU-PF ikhuluma amanga uma isithi uhulumende we-TCC uzabisela umhlabathi wabamhlophe. UChamisa uthe lokhu ngamanga aluhlaza tshoko.
Uja uzangena uzathatha umhlabathi wonke uzanika umhlabathi abantu bayavela e-outside amakhiwa bayathela amanga. Umfana uzangena uzakunika ama-title deed. Umfana uzakunika umhlabathi wena. To say when you are on the land you must not be removed by government.
Kusenjalo ibandla leZANU-PF lalo liphathela kumkhankaso okhetho oluzayo. Ezigabeni eziningi zelizwe lemadolobheni amalunga edala lepolitbureau elebandla leZANU aphume ijume encedisa ukukhankasa. Omunye wabo ngumnumzana Chinga Dube.
Namhlanje siyakhampena mina ngilapha eNkulumane noProfessor Mthuli. Into eziqade ngayo ukuthi inkunzi iyaziwa ngamatholayo. Sesiwabonile amadoli kamdala, so siyabe sikhumbuza abantu nje ukuthi hey, siyabona into asenzenzile siyabukeka siyaphambili.
Kolunye udaba ibandla leZaphu liqala ngokuvinjwa ngamapholisa ukwenza imihlangano yalo yokukhankasela ukhetho olukhulu oluzayo. Umnumzana Sibangalizwe Nkomo umkhokeli weZaphu uthi amapholisa avimbe umhlangano wabo emaphisa izolo.
Kuyadanisa kakhulu ukuthi amapholisa akhanya ayathatha uhlangothi nxa besenza izinto zomthetho bayakhetha ibandla abangali supporta sesibonile ukuthi amapolisa kukhanya ama lebandla elibusayo elezano sicela ukuthi sinikwe amathuba alinganayo xa sokubuya kwezokukhankasela umbuso weZimbabwe xa izano isiku panic mode iyaqala ukwenza izinto zodlame ngesindebele sithe ongapheli yokuyahlola
amapolisa egezalile ukutshela iStudio 7 ukuthi avimbelene umhlangano weZap izolo ngimela iStudio 7 amachallenge South Province igama lam Ezra Chisa Spanda.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa usexayise inkampani elungisa imigwaqo eBitumen World ukuthi iyelungisisa umgwaqo ovela koBulawayo siya eFolosi. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi uAkim Sibanda oweTsholotsho ubotshiwe ngemva kokutshaya umkakhe ngentambo yegetsi waze wambulala. USibanda ubesethe samkake icala lokuthandana lomzukulu wakhe. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 linjani kuphila okufuze sifocus ngakho thina njengamaZimbabwe ilizwe leli liphakathi kwengxaki abantu bezanu PF bayibulele iZimbabwe kufuze sikunanzelele khonoko for 40 something years and uzathola ukuthi kwakhona kufile yonke into kwafa yonke into ifile phezu kwalokho babulala labantu abathize babulala for abangala macala abanye babotshiwe khathi so jobs khala basemajele xa usiyavota fuze kunanzelele khonoko ukufaka engqondweni yakho ukuthi kwakhona abantu bafile ojobs khala basemajele thina sizisebenze eZimbabwe lapha siyahlupheka siholiswa amabond ibond ifana lomuntu oholisa amathings akuthengi lutho nawufika emashopu nje akuthengi nisa ungeke uthenge yona even inkukhu awuyithenge ebond kodwa imali eholwayo and uzabona ukuthi kusiyaphela nje ama-elections lawo lani ma-civil 70 liza kubona ukuthi ngiyabuyela back to imali enaye engathenga amathings yeneyo yathenga yona inkukhu yafuna ukuthola ukuthi wasebenza but inkukhu awungeke ukwazi ukuyithenga so kulobunzima obuthize ufuze abantu bekunazelele khonokho bekunazelele sibili mhlaka 23 August wonke umuntu akufaka engqondweni yakhe ukuthi kulo sikhalo sejele kulelizwe selifile kulabehlulekile izani yehluleki izama ama-gold coins yazamani yazamani konke lokho imizamo ephelele emoyeni nje yokuzinceda yokuzinothisa mbalo wabona i-gold coin elupani kumbe etsholotsho kumbe even khona lo plan 3 akula gold coin owayibonakala ngeHarare kuphela labantu bonabe izikhulwe basuthaka kuphela so ufuze ukuthi likunazelele khona kubantu beZimbabwe likubone faka icela nokunye lokho njengalancedo sifokusene kuzibanga lameva siqedeni ngalokhu lohlupho olukhona siye sikhiphela abantu baphume sifakene umfana nangu khona siqedeni ngohlupho lolukhona lwezani izani sihlupha abantu siyabonga ukukhuluma ngosibani
sanibonani basakaza nabalaleli bakaphiyose mina bengicela ukugqugquzela amabandla ngaphikisana babothamisa umqondisi moyo osibangelizwe impongo ukuthi ibhora likumnangakwa umuntu obuzama kwezimnangakwa ngayo yonke indlela sina nje ngabe singabambana sibe imbumba sichase yena uChanisa sale sithatha ibhora lifake uChanisa sibone ukuthi yena uza khuva njani lokwena lo mnyango obunye lokhu sasesi kubona ngoba uyawubona lo mthetho osayinisiweyo lo nomthetho lo usalele ubhalelwe wona ama-opposition and azabulawa vele injongo yabakhuzanga umuntu ethilisele ilizwe ukuthi ephilise umnangapha hawu umuntu abangayiilo so ibhora asilaziyeni nje kuphele ukuthi isezandleni zikamnangapha so akamakwe kuphuzela abalandeli ukuthi bambhodelele uChanisa sikhiphe lo mbuso wezanu ukuthi sihlukumeze for 43 years
asikhangela futhi ngani ngiyabonisa abasakazi be-Studio 7 ukuma phambili kwenu ngicanga ukubingelela bonke abasakazi be-Studio 7 ngiyathaba kakhulu uhlelo lwenu luyangani luyancedisa lapha lalaphaya ikakhulu mina ngikhuma kakhulu nge-generation encane ngingakhuluma izolo lapha ngathi i-generation encane ispeciale yini mathebeleni angikwazi mpela ukuthi abala sikolo abantwana besekunca bafunda kodwa babefundile abanye baphuma ngibona ngani abafunda waka-1980 baphuma balokuze phandle ngale njengoba la i-South Africa isingane iye ngane yabafakana ama-condition especially mathebeleni engane yabafakana ama-conditions ama-Zimbabweans bayaxotshwa asakwazi khona singenza njani even though ama-political parties ekhampena here and there it's not powerful besinge labanye abakhampena abezaphu kube labanye abakhampena abe-CCC abezanu-PF those people but ngani abalaleli abantwana bayilaleli yonke imessage yangkhona bathi bona abantu laba they're just using them sicela ke kubasakazi be-Studio 7 nabalaleli be-Studio 7 incedise lapho ukuthi khona abantwana ngokuthwani baphiwa liphi icebo siyabonga especially khona le emashonaland emiglans emathaven south emathaven north baphiwa liphi icebo ukuthi babone ukuthi khona kuyini okusayo siyabonga
yeah, Studio 7 basakazi bethu abahle kunye nabalaleli niyaphila kodwa ya besicela ukuthi sibuzele lapho kubaba uGawula ukuthi ngoba nithi abantu be-CCC bachana bona bodwa so lo-ke odu okunye ochidiza umhlangano we-CCC edubula phezulu energy mtolling wayiliphi bandla ngwaliphi angithi yena uthi abantu be-CCC bachana bodwa yena lo odubule phezulu ngwaliphi bandla and mina ngithi umthetho okuba udlala indima ababoshwe aboshwe lo muntu ngoba ugangile akahloniphi udelela isizwe ngithi kuyaboshwa sizwile indaba ezimnandi lapha nabathi CCC ngathi hamba phambili bangalithona ikhuba malithona ikhuba lapha izani iphume nemkhuba yayo le mibi lesikhathele ngayo ayiphume bathi incindezi ayiphume ayiphuma ayiphuma siyibambeni maqhawe siyibambeni sibambeni ngemkhuleko phuma uhlazo skipheni uhlazo
hey ngibingelele emkhudleni ngingabe lichona njani basakazi hayi siyezwa uWitness Dube sebalekile la wagijima wazithela kuzano PF kodwa savela sabona nje into yabo labo Monzora ukuthi bakhuza zilele ayikho into yabo leyana yavela sayibona nje ukuthi laphana ayikho into ekhona achithe lamanzi ayikho le inkukhu le na uWitness Dube ute bekhuluma into efunwa libandla ebengazikhulumeli yena manje siyamuzwa sekhuluma kuzano PF kambe lokho kokukhuluma sokuphuma enhlizweni yakho yini kumbe lakho futhi lakho sokukhuluma into oyitshelwe ukuthi uyikhulume hayi hambe ekapula Witness Dube lawe khona ngale ngoba empeleni uma ube ungumuntu othanda inguquko amboni ukuthi ungagijima ezithela khona lapho suzithele khona kodwa ke hayi kungasenani hamba lawe ekapula khona ngale mhlawumbe lawe siza kubona sulesiso esikhulu ngoba empeleni hayi kwethu sike loku kukuzwa mpela sunguwo sokhuluma kanje hayi abantu ungabathembishe
Studio 7 litshona njani badala litshona njani hayi thina siyatshona ngingena ehlelweni into emangalisayo kupresident weZimbabwe nxa ekhuluma esithi yena afuna kube lodlame eZimbabwe nxa after mavotes yena kunguye oqalisa i-violence ngabalandeli bakhe angazi ukuthi ukhuza bani umuntu oqase ngoba eZimbabwe kulokuthula abaqalisa umsindo yizana uPF enza umsindo udlame elizweni lapho bese sitshela into engayisi ezama ukuzikhukhumeza ngokuthi yena izana uyenza kanti izana kayenzi kahle yiyelo dlame yebulala abantu yiyebopha abantu yenza konke ongafunwa ngabantu la ulo Witness Dube osuka kuMonzora hayi seswele okokwenza ulamanga izana uPF ayila ntuthuko ngechivini encane xa vele ususwele okokwenza yena kayengena kuzanu yakhe le alandele ukuthi akhethi kuyayingena angatshona ekhuluma amanga amanga aswafune thina uthi utshela bana amanga umntwana yena seyehlulelwe seswele lapha njengaya khona kuphela kazihlalele ezane kuzanu yakhe khona ngala buyele ekudlale ezanu izana ayilanto enhle ngitsho lakulazivuse kuzanu abantu bayahlupheka kuzanu babopha abantu bangamasela bayinto yonke nje balibulela ilizwe leZimbabwe ngenxa yaye ezanu kuphela so yena kahambe ehlala kuzanu yakhe le ayekele usiqambela amanga lapha thina uthi izanu i-right wenza. Ngiyabonga ukukhuluma ngosibanda ngkole Botswana.
Studio 7 siyazibingelela abasakazi bonke indabalaleli. Inhlekiso yelendododa wabantu baludube elebi ku-MTC esibaleke yako kuzando. Esifika nje sikhuluma izitori eziningi eziningi kakhulu. Uma sesithi izano iyazihlula isizama ukuthi ilungise izinto ngendlela e-right. Ayikho le nto. Udube engathi efuna nje ukuzicelela isihlalo kuzano ebese khuluma into ezingekhoyo. Ngiyamuzwa mina tiye ukukhuluma khona. Uzama ukungena odinga amangena njani indlela zokungena kuzano. Okubenza khona ukuthi ahle kahle ukuthi ipolitiki yona kahle kahle. Hayi, akalikho iqiniso. Alikho iqiniso kule nto le. Ashwa Dube.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Abesigaba semathebhelelendi bakhala ngokuthi umthetho wePatriotic Act uzabe nqabela ukukhuluma ngodaba lweGugurawundi. Ingcwethi kwezomthetho zithi umthetho lo awucaci kakuhle okuzabangela ukuthi uhulumende awusebenzise ngendlela ayabe eyifuna njengomthetho owenqabela abantu ukuthi babuthane. Sixoxele sakhamuzi seBhinga umnumzana Mudenda Chilumbo osaphethe isikhundla sikamgcini isihlalo wabatsha kubandla le-MRP ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Malumba Chris Gande siyabonga kakhulu. Ya kulobunzima osobukhona elizwe leZimbabwe. That's why lisizwa thina abantu bemathebelele lokho sikhalo. This country is a country of class. We are demanding for a classless society. The patriotic bill esayinwe ngumnangagwa abayibiza besithi criminal law codification reform amendment bill which was signed ukuthi ube ngumthetho ngumnangagwa. Thina ezabantu bemathebelele is a blow to us. Yikuganga kwaHulumeni. The patriotic bill asiyiboni irrelevant ngoba kulama outstanding issue afanana lokuthi kulabantu ababulawayo ngeGugurawundi ababulawa ngumnangagwa lomgabelo Sydney Sekanamaya le army which was not part of the conventional army i-50 brigade. So nxa udubo lolu lungakasolve kusayinwa njani i-patriotic bill? Because i-patriotic bill isitshela ukuthi singamtshela umnangagwa ukuthi ungumbulali wabulala abantu bakithi. I-patriotic bill isitshela ukuthi singakhuluma ukuthi eBhinga abantu belokho behamba more than 50 kilometers to access medical facility, to access educational facility, to access anything for public consumption. So kulicala yini ukumtshela ukuthi abantu beBhinga bayadubeka lanxa bengiyibo abapheka ogetsi, lanxa beyibo abapheka inhlanzi zonke ezidliwayo elizwe, lanxa kuyibo abanikazi betourism, lanxa kuyibo abanikazi bewildlife, but they are wailing in poverty. So i-patriotic bill ithi yona singamtsheli khonoko umnanga singamtshela khonoko uyasibopha ama 20 years in prison. But in a nutshell, thina njengabantu besithongeni abesivendeni amakhalanga wonke emathebeleni about 13 tribes sithi hayi kayengezelele amatshiba, asoze siyekele ukumtshela ukuganga kwakhe ngoba inotho ngeyethu le abayithathayo, amabhoda ngawethu, ugetsi ngowethu, i-national park ngeyethu, iGugurawundi nguye owayenzayo. Asoze siyekele ukumtshela ukuthi ungumbulali wabulala abantu bakhe. So kayenze i-patriotic bill at the same time iyo engezela ama-prison cells. Ngiyabonga.
Manje ngokubona kwenu akula yini ezinye indlela elingakhalaza ngazo ezifana lokuthi kukhulu nywe laba mela izigaba edalele parliament.
Siyabonga baba Chris Gunn. Indlela i-option esikhona kuphela kathi esinyoko ngoba siyakwazi ukuthi ama opposition party who are representing people e parliament, this parliament ezaphela kathi kabala the political power, kabala political will bet over anjengalawa. Ngisakhumbula ngo December babolekwa ama 40,000 across the political divide ukuthi vele ama bills lawa aphaswa bekhona. Instead they were supposed to educate people on how they rise up against the draconian laws, but they partake and ama bills lawa are passed. Kwa pass ama bills ama name, wana they've been enabling. O Douglas Mons, ave triple C, they've been enabling. But in there, tina esilayo kupela, the option enkulu. Kufunakali political action. We need to demonstrate. Si uya alumteto law, United Nations, la manye ama political board, but ave wazuti no. Ama draconian laws are not entertained in any democratic side. Loko kabo MP and the like is a wastage of time because they don't know what they are representing. Baributi ba representan abantu abawali. That's why the bona siloko sikalu kuti amanye ama political parties now. They no longer have the zeal to liberate people, but actually to fulfill politics of personal aggrandizement against the will of the people. Agula ntabanga iti beta over the issue. Ama MPs akona wonka file. Bakangele lukutingi zimali kupela. That's why dibona kula madabu candidate chakubo triple C. Lukutinga nje izimali no msebenzi. Not kutibe klapi sabantu. These are the things ezenzu kutabantu beklapi batibona. They are not cognizant of that. So only way you have a political action in form of a demonstration. Ama demonstration zanga pedi. Uprising. That's the only way to go.
Lo ke ngumnumzana Mudenda Chilumbo isakhamuzi seBhinga njalo osaphethe isikhundla sikamgcinisihlalo wabatsha kubandla le-MRP. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Ibandla le-CCC lithi akumangalisi ukuqeqebuka kwamalunga ebandla le-MDCT esiya kubandla le-ZANU-PF. Ugoto awa isikhulumeli sebandla le-MDCT mnumzana Witness Dube uthi okubangele ukuthi baye kubandla le-ZANU-PF inhlelo zaleli bandla ezilohlonzi. Abesigaba seMathebelele bakhala ukuthi umthetho we-Patriotic Act uzabe nqabela ukukhuluma ngodaba lwe-Gugurahundi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.